Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngomvulo mhlaka 6 Nhlolanja 2023, uMphathiswa Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu bazabasebenziswa zabasestetha, abantu bebotshwa balama-drugs, abantwana babebhema lapha. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs, lo sebenzisa ama-drugs, kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi la ma-drugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Amapholisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa nokuthengiswa kwazo.
Umgwaqo yakobulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap, ngoba ungagijima kubi, ungatshaya i-pothole, hayi imoto yaphenduka.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority NARA lucalwa yikhansile yakobulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisa imigwaqo. Kuthi amabandla ezombusazwe aphikisayo kweleZimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga kuqule ugwalo olwe-delimitation report alunikwe ngabe-ZEC ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa lokuthengiswa kwazo. Bebemisa izimota lamabhasi athwala abantu abavela lokuya emalokishini aleli dolobho bekhwathaza impahla bedinga izidakamizwa abathi sezidale umonakalo omkhulu ezimulini ikakhulu kwabasakhulayo. Kubika intatho lezindaba yeStudio 7 uEzra Chizasibanda.
Uhulumende weZimbabwe usungule lolu hlelo ngeviki ephelileyo eHarare ngaphansi kwesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. See something, say something. Kulandela kumemetheka kokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Unkosazi Fadzai Marowatsanga, ngumsekelo womqondisi ugada kahulumende olubona ngentuthuko yezabelo, uphatheke kulo mkhankaso emele umphathintambo wedolobha lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Silapha ukuthi sizokhampena against i-drug abuse eyenzakalayo esigabeni sethu lapha kobulawayo. I'm sure it's also happening elsewhere. Ama-drugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile. Kuyinansiyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa ama-drugs. Siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa ama-drugs bacetshelwe emapholiseni. Amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona nguzibani ositshelileyo. Sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe.
Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednico Ncube uthe ngemva kwalomkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa.
Abantu bazabasebenzisa zabasestetha bebotshwa balama-drugs. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs, lo sebenzisa ama-drugs, kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi la ma-drugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Ubheki Inkomo ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lanye uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa usethole usizo sencediswa yinhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo.
Impilo yami vele esinye ukuzijabulisa nxa ngisayisemsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngidaka ilanga litshonile, ilanga ukuthi lingihambele kuhle. Ngiyabe ngibona kuyawumele kube letshwala phakathi. Ya, kuswelakala kwemisebenzi kakhulu kwabatsha. Ngibona yikho ukusuka kuba kubatshotshozele ukuthi usele into zokwenza, akula ma-recreational facilities amaningi elizweni. So abatha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media.
UMichelle Dube oleminyaka elithumi lasishiyagalombili 18 uthi abadala kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili because ama youth ayaphela, especially ngesikhathi sathesho kumele siyevota. Ama youth ayaphela, siyarejistera. Angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela lebe libabona emakhoneni. Besenza into zona lezo and akulunganga. I wish kungaba lo ngama-program also esingafundisana khona ngezingozi zama-drugs and all those other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services inhlanganiso encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela inhlanganiso uchaza izizathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka-11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye besithi bafuna ukukhopha izistress ngenxa yema-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi it's lack of entertainment. Akulama-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ama youth centers, ulama swimming pool, ukuba makhandeni ilovezi, ukopoma, whereby it's now we used to go there, so siya swim, attend ama entertainment activities. Khathesi left due to lack of ama recreational centers le ndawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo besocialize, ukhanya zikho lezo ndawo. Lokhu kungaba ngezinye zezimbangela.
Intsha eningikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza, ngakho bagcine bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa. Udubo lwezidakamizwa lusabalele hathi koBulawayo kuphela kodwa lusemadolobheni wonke aseZimbabwe asethwele nzima. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyango opheleleyo wasise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lomkhuba omubi lo, ukusetshenziswa nokuthengiswa kwezidakamizwa owe-National Anti-Drug and Substance Abuse Campaign, ukuvimba ukumemetheka lokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Ngimene Studio 7 koBulawayo, ikhamera ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority ZINARA lucalwa yikansile yakoBulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisisa imigwaqo lokupha ikansile imali yokulungisisa imigwaqo le. IZINARA iphinde yakhuphula inhlawulo yokusetshenziswa kwemigwaqo kuma-toll gates. UZulu aziwazo khona ukuba imali ebuthaniswa lapha ayihambelani lesimo semigwaqo ezweni jikelele. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathele izindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Imigwaqo yakoBulawayo imadlephudlephu, abezimota nabahamba ngenyawo bathwele nzima ngamagodigodi asemgwaqweni, kungaba semalokitshini ngitsho lasenzikini yedolobho. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sithabile Ndlovu ngomunye wabakhala ngobubi bale migwaqo.
Imigwaqo yakoBulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap ngoba ungagijima kubi, ungachaya ipothole, hayi imoto iyaphenduka. Ungachaya ipothole uyaqhamula ama-springs wonke amaviri. Akula mgwaqo wona olethari, ungakhangeli luveve rodiyana, ayihambeki, ukhangele usitsini uvaliwe, ukhangele wonke ama-roads angena phakathi, akula wona umgwaqo oyi-1. Uma siye phambili oyi-main road awuhambeki, vele koBulawayo lapha akula mgwaqo.
Umsekeli kameya oBulawayo uMlandu Ncube uthi sebelungiselela ukumangalela iZinara ngoba ingabaphi imali yohlelo lwe-Emergency Road Rehabilitation Fund ngesikhathi.
I-challenge phela esilayo enkulu kakhulu yikuthi izimoto zihamba emgwaqweni wakoBulawayo njalo zibulala imigwaqo yakoBulawayo. Kodwa nxa usukhangela ngapha, abathatha imali iZinara, and iZinara ifuna ukusinika imali ngesikhathi sayo njalo imali eyifunayo. Ngoba ungakhangela sometimes uyathola ukuthi iZimba or amanye amakhaya ama-RDC ayaphiwa imali ephosa ilinganela koBulawayo. Zingaki imoto ezirejistere kuma-RDC compared to ezirejistere emadolobheni? So thina sithi amandla okuthela izimota kaphenduke emadolobheni ukuze imigwaqo ilungiswe.
Umabhalani weBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ugcizelela okushiwo nguNcube.
Udaba lokwabiwa kwezimali ezabelweni ezithathileneyo lusuka lube yidube elizweni leZimbabwe. Nxa sikhangela kathesi ukuthi iZinara iyathatha isikhathi eside ingazange ihambise imali okumele iyelungise izindawo ezithathileneyo, yikho ke soku-afektela edolobho lakoBulawayo ukuthi kuyathiwa kule mali engaka ezabuye edolobheni kube sokusithi ngemva kwesikhathi eside kube sokubuya ke imali yakhona isisiba ingconisana khonokhana-ke sokubangela ukuthi amadolobha amaningi futhi ukuthi imali ababe beyithembile ukuthi yezaphathise ekulungiseni kwemigwaqo igcine sibuya sokuyisikhathi eside njalo ibeyimali engaguqukanga isisindo sayo khonokhana kube sokubangela ukuthi kwenziwe nje indawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube usola ukusebenza kwezinara ethi imithelo ebuthaniswa kobulawayo eyemigwaqo inengi kodwa iphenduka ukuzolungisa imigwaqo isiyingcosana.
Eqiniseni nje vele izinara kayisebenzi kuyafana nje lokuba lozesa lozinwa kwaba izinto nje zokubamba zonke izinto zithathwe zisiwe eHarare lapho ezifike zachithwa khona yibusela yicorruption lakho konke khona lokhuyana okungcolileyo. Imali ephenduka isuka eHarare nxa uyiqathanisa lale abayibutha kobulawa incane kakhulu ngeke yenze umehluko emigwaqweni eningi yakhona vele iyebiwa endleleni iyatshontshwa ingakafiki kobulawayo iphelele ezandleni ezinamathelayo ingakafiki ekusebenzeni lokho efanele ukusebenza. Ngakho-ke kumele kudilizwe izinara kudilizwe izinwa kudilizwe izesa kwakhiwe kabutsha into ezizasebenzela abantu ngendlela efaneleyo.
Isikhulumi sezinara umnumzana Tendai Mugabe uthi bona bayakhupha imali yokulungisa imigwaqo kodwa abazi ukuthi kungani ugatsha lwezemigwaqo lusehluleka ukulungisa imigwaqo kobulawayo ngoba kunyanga edlule kule mali ephumileyo yokulungisa imigwaqo abayinikeze amakhansili aphose afike ikhulu 93 elizweni lonke eyizigidi ezedlula amakhulu amabili lengxenye amadola eZimbabwe i-$266 million. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu Ana Tesiandlovu.
Amabandla ezombusazwe yaphikisayo kwele Zimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele angaguqule ugwalo olokwehlukanisa imingcele yokuvota oledelimitation report alunikwe ngabe Zimbabwe Electoral Commission ngeviki edluleyo. Batsho lokhu ngoba sokuqhamuke ukuxokozela ngemva kokuqhutshelwa kukamongameli Mnangagwa ugwalo lolu ngabezeki. Abanye ababaphathi ntambo bakahulumende wakhe babikwa befuna uMnangagwa aguqule ezinye izigqa zedelimitation report le ayinikwe yizeki. Abaphikisayo bathi uMnangagwa angenza njalo uyabe ephambana lesisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Prince Dube kosibanda okukomiti ehlolisisa ugwalo oluhlolisise ugwalo olwe-preliminary delimitation report othi yena uMnangagwa akumelanga kuqule awethulelwe yizeki.
IZimbabwe Electoral Commission uma ingaqeda ukulungisa i-preliminary report yayo okusemthethweni ku-section 161 we-constitution yeZimbabwe uthi yena kufuze ukuthi beyithathe leyo report beyinikeza umongameli. Umongameli kufuze ukuthi leyo report ayihambise ePhalyamende. ePhalyamende ke idalela ePhalyamende liyaphiwa amaviki amabili 14 days eyokubona yokubana icubungule leyo draft preliminary report. Yikho okwayenzakalayo ke lokho iParliament ingaba la ma recommendations efuna ukwayenza iyawathatha lawo ma recommendations iwabisele njalo ku president ukuthi ewadlulisele phambili eye kuZimbabwe Electoral Commission. Laye ke umongameli uyavunyelwa ukubeka awakhe ama recommendations umba ama comments nge draft preliminary report yona leyo ebese kuhambisa kuzeki. Izeki ke emthethweni ivunyelwe ukuthi khona ibisikhangelisisa ke ama recommendations ayenziwe iParliament kanye lomongameli ibisitshintsha lapho kufuze ukuthi itshintshe khona. Eyabisikwenzile iveki yiyo i-final report
ye esikuzwayo khonapha-ke sibanda ukuthi okuhanjiswe izeki kumongameli yi-draft report kambe khonapho-ke angaguqula yini okumnyethwe khonapho-ke report naleyi.
So i-report eyamukelwe ngubaba uMnangagwa ngolwesihlanu yiyo i-final report evela kuzeki. Akula muntu osavunyelwa ukuthi ayenze ikhomenti kumbe ethi lokhu ngiyakusola kumbe lokhu kunjani. Lokho asebekufakile abezeki yikho osokukhona. umnangagwa ke ngemthetho uvunyelwe ukuthi phakathi na kwamaviki amabili amalanga alithumi lane ethathe leyo report eyifake kupublic gazette ibe sisiba ngumthetho ukuthi amaboundary asetshenziswa kulomnyaka yiwona lawa ukuthi umnangagwa angayekela ukwenza khona lokho mbona ngani kuyaziwa kusobala ukuthi umuntu ongumongameli angayekela ukulandela isisekelo somthetho iconstitution yalelo lizwe alibusayo yikuyini okwenzakalayo kuye.
Lo ke umnumzana Prince Dube Sibanda oyebandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Studio 7 kayenelisanga ukuxoxa kodaba lolo leziphathamandla zikahulumende. Kodwa uGibbs uphinde waxoxa lo mnumzana Believe Gawule olilunga lezano PF.
Okukhona ukuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona akhangele khonoko okukhona ase-exercise amandla akhe nge-report le ayamukele kumbe ayilahle. Ngokunjalo angisoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela ngoba izizathu zakhona ngingazazi. Lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe yi-commission ngoba ngimzile uthi Gumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi utheni ukukhulumile wathi yes ukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise njalo khonoko njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze ngezizathu zakhona abazivekileyo ukuthi mhlawumbe ngenxa yoma ungamele ngazamukela kumbe ngazamukela yiyo into engiyibonayo nge-report le.
Lo ke mnumzana Believe Gawule ilunga lezano PF umuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube o Studio 7 esecholocho. Kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, abezomvikela bakwele Melika basebenzise indizamshina zebutho ukudubula bewisa ibhaloni lensoliza kwele China ngomgqibelo ngesikhathi selindiza phezulu kolwandle olwe-Atlantic Ocean emkhunjini wesigabeni se-South Carolina. Iziphathamandla zikamongameli Joe Biden zithi ibhaluni le ibisisetshenziswa ngabe-China ukuzocupha ulwazi, njalo lesi yisenzo sokwephula lokungahloniphi isizwe saseMelika. Kufe abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1300 engozini yokuzamazama komhlaba kwele Turkey langenyakatho yele Syria. Inkulungwane lenkulungwane balimala ekudilikeni kwezakhiwo emadolobheni amaningi emazweni womabili. Izincwadi zezempilakahle enhlanganisweni eye-Epilepsy Support Foundation zithi sokulokuqonga kwenani labantu asebephumela egcekeni ukuthi baphila lesimo se-epilepsy asebedinga uncedo. Intethelo zendaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abe-Epilepsy Support Foundation babika ukuba lokho kungabe sokubangelwa yikusabalaliswa kolwazi phezu kwisimo se-epilepsy, bethi okunye kwakho kuqiniswa ngenhlanganiso zezindaba. Unkosikazi Nandi Mpofu walenhlanganiso uthi limikhankaso iveza intuthuko ejabulisa kakhulu kudaba lokulimikisa uzulu ngesimo se-epilepsy eZimbabwe.
Songazani imfundiso sisiba khona ikakhulu i-awareness isingazani si-improve-ile okwakuqala ungakunanzelela kuma radio lapha hawu sebekhuluma sibili befundisa i-public nge-epilepsy.
Uqhubeke ethe ukuthuthukiswa kwembiko okunje sokubangelelo kwengezelela abakubonayo kulabo asebesukuma besiyadinga usizo.
Kukho okubonayo ukuthi lanxa uhamba esibhedlela ikakhulu engutsheni uzananzelela ukuthi inamba yabantu abalethwa khona ngale abale-epilepsy banesengazani sikhwelile, okutshengisa ukuthi phandle lapha abantu sebenjani sebenolwazi ngezithuthwane.
Uthi njengenhlanganiso bakhuthaza omama ikakhulu ukuthi bethole uncedo lwemithi belaphisa abantu babo bephinde bebanikeze ithuba lokufunda kulokubafihla ezindlini. Omunye umama okhethe ukuzibiza ngegama lokuthi unapayida olomntana olalesi simo ngomunye othatha amanyathelo anje. Yena ke uthi umntanakhe kasela ama-attack kangako ngoba ethola amaphilisi izikhathi zonke, ethi udubo kuphela ikuthi atholakala kude lawo maphilisi.
Sathola khona kukhatshana, uwathola esibhedlela zehulumeni kukhatshana, sisuka sibe lobunzima bona lobo ukuthi uhamba sabe sesihamba nzima, kodwa hhayi uwathola amaphilisi besiwathola kulezi nsuku bekusiba lula nje.
Ukhuthaza abanye abazali ukuthi bengabovalela abantu babo abane-epilepsi ezindlini kumbe ukugijimisana lezinyanga ngoba uncedo lukhona ezibhedlela. Unkosikazi Isabel Maphosa laye olalesi simo uthi umuntu ulakho ukusikontrola sibili, ethi yisifo esasivele sikhona lasendulo lasezikhathini zeBhayibheli, okuthi asimangalisi, kudinga nje ukusamukela nje umuntu azinathele amaphilisi kuhle ephile.
Wena wedwa spiritually accept ukuthi you have that disease. Njengabantu abale HIV positive,
Umnumzana Tawurai Kajiki okhokhela imisebenzi ye-Epilepsy Support Foundation uthi uhulumende uqhuba kuhle kudaba lokutholisa amaphilisi nemithi edingakalayo, ethi bazabamba umhlangano lugatsha lwezempilakahle ukuba imithi enje itholakale iseduzane lozulu, ikakhulu emaphandleni lendawo ezihanqe amadolobha, ikakhulu kumakliniki, ukuze kube lula kumuntu wonke ukuthola uncedo lolu. Uthi okwamanje baphakathi kokuhlolisisa inani labantu abaphila nge-epilepsy eZimbabwe ngoba lelo nani lingakabi khona eliqondileyo, ethi ukuthola lumbiko kungaphathisa lohulumende ukuze enelise ukuhlela isilinganiso semithi edingakalayo lomumo wenani labodokotela abazingcwethi emkhuhlaneni ephambanisa ukusebenza kuhle kwengqondo ama-neurologist abangenelisa-ke ukuthwala lumsebenzi kalula elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 Harare, ngumak Peter Ntande.
Amalunga enhlangothi zabachophi abadabuka emazweni ehlukeneyo awezwekazi le-Afrika okugqokela ole Central Intelligence Organization CIO olwe Zimbabwe kade bebuthene esikolweni saleBotswana eHarare ukuhlaziya isimo sokungahlaliseki ezwekazi le-Afrika lezomvikela. Intethe lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usikupha lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano ogqitshwe esigodlweni seHabron kweleBotswana ngomgqibelo ubona abacuphi abadlula amakhulu amahlanu i-500 abasuka emazweni atshiyene e-Afrika behlaziya okunenge okuqondane lo msebenzi wezomvikela. Lokhu kugoqela ukungahlaliseki okukhona emazweni atshiyeneyo okufana lodubo lwamalicatsha, ukungeniswa kwezidakamizwa, ukuzingela ungekho emthethweni kanye lokuthunjwa kwabantu besiyagxilazwa kwamanye amazwe. Ekhuluma kulo mhlangano umongameli Mokgweetsi Masiswa kweleBotswana uthe indikimba lonyaka ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba ikhuluma ngesimo esikhona kuleluzekazi.
Given the mandate to protect life and to build this instability and tranquility within, between, and among nations, the theme of food security.
Sikhangele umsebenzi wenu wokuvikela impilo, indikimba ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba okunye ukulwisana okukhona e-Afrika kubangwa yikuswelakala kokudla.
Umgcinisihlalo omutsha wenhlanganiso yabacuphi ye-Committee of Intelligence and Security Services of Africa, umnumzana Peter Makhosi, uthi inhlangano enje ibanika ithuba lokucebisana ngalo msebenzi wabo wezomvikela.
Our job is to look at the challenges that we have in Africa.
Umsebenzi wethu ngokuhlaziya ubunzima esibhekana nabo emazweni atshiyeneyo kwele-Afrika zesesibikela inkokheli yethu, sikhangela okutshiyeneyo ngelihlo elibanzi.
Lanxa abohlangothi lwe-Central Intelligence Organization bakwele Zimbabwe labo kade bekhona kulo mhlangano kulokhe kulo mbono ethi bayesatshwa nguZulu ngoba bengazi umsebenzi wabo sibisibili, bevame ukusetshenziswa bebandla elibusayo ukuhlukumeza uZulu kulokuthi bakhangele ezomvikela welizwe. Isikhulumi sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube uthi uhlangothi olwe-CIO yena olubona lusebenza kuhle.
Sibona engathi nxa sikhangele njengebandla
eziphathelane lo lamalwa ecatsha iterrorism, eziphathelane lezidakamizwa esingathi ngama drugs, lokuphathelane lokuthunjwa kwabantu esingathi human trafficking, izinto esingalahlupho lazo thina emphakathini, okutshengisela ukuthi ugatsha lwethu lwe-Central Intelligence Organization luyasebenza.
Kodwa uDube uthi i-CIO lokhu ithathwa njengohlangothi olungaphathi kuhle uZulu, ngakho lokhu kumele kulungisiswe kuguqulwe kusebenzelana kwabo loZulu.
Okudingakalayo ukuthi lulungisise ubudlelwano balo labantu beZimbabwe, ikakhulu sikhangela ukuthi ugatsha lwabo olukhangela ngezombusazwe luke lwaphatheka kumbe lwake lwaphatheka kumbe luyake luphatheke kwezepolitiki ngendlela engajabulisi abahlali eZimbabwe. Ngakho kumele balungisise ubudlelwano babo.
Ngumhlano osanda kuphela eLebotswana elikhetho ukuba umgcini sihlalo wabacuphi kokumnyaka ngemva kokudedelwa ngele Egypt. Umhlano wabacuphi ukwamiswa ukubuthana mathupha kweminyaka emithathu edluleyo kudalwa kuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lo nyaka lumhlangano wenziwe ngaphansi kwendikimba ethi Food Security Conflict and Peace in Africa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabona kweLebotswana.
Kulabanye ababesithi kumele bonke abantwana abazalayo behlole ukuba lofuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale oyise uqobo kulandela uqonga kwenani labatholakala besondla abantwana abangasobabo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kubomabona kude luveza inani labomama abaningi ababesithi abantwa babo ayisibo ngababo ngabo kumbe abathandwa labo kodwa impumela iveze kubana kuyabe kungasiqiniso. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesihubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba, ye kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo, njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokhu ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule lapho ku-DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokukunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana abangasibo babo, kodwa omama bekwazi ukuthi kayisuye walapha ekhaya. Kho-ke hhayi, lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo sibili, njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test leyi ibe into e-free ukuze wonke umama, wonke umntwana lo baba bathestwe uze wazakale ukuthi umntwana lo ngwalapha ekhaya.
Kodwa ke nxa sikhangele lokho okwenzakalayo, nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabona kude okwakathesi olutshengisa khonoko okwe-DNA, kukhanya osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kanti kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu batholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokho?
Ye, nami ngomuyo olukhangelayo lolu hlelo, ye khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande. Yikho sithi nangabe uhulumende uyabeka ukuze iDNA leyi ibe into e-free, kwenzela ukuthi kungabi khona wonke kokuhluphana konke lokho. Okuhluphana kube khona ekuqaliseni, kodwa nxa suhle lomngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokho, hayi laba bantwana ngabantwa bethu, laba bantwana hayi ayisibo bethu. Kuhle lakho kakhulu ngoba nxa uzumthethe lo mama ukwazi umntwana lo waso wakho, ubonani mina kungcono kulokuthi uthi wakho yena engaso wakho, bekanti sokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kaso wakho. So ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga. kakhulu because it ngabe uhulumende uyafaka umthetho ngafaka umthetho iDNA ibe into e free ingokungachajwa umuntu kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu labo bayetestwa kumbe abafazi babo bayetestwa umbabo labo madoda bayetestwa utestwe nje free kungabhadaliswa.
Umnumzana Greta Vodlosa Sibanda yingcwethi kwezamasiko bexoxa ecingweni leStudio 7 eseGweru. Olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.